lokhu osokusenzakele kathesi sokuyenze ukuthi-ke ama-arms of the state womathathu wonke abe ne-illegitimacy. Kasatshengisi ukuthi a-opharetha okusemthethweni kumbe okusentandweni yabantu, kasela mandate kaZulu, uZulu akasela confidence kiyo. Ngiza kutsho ngithi kukhangele ukuthi iphaliyamende kathesi kulama-imposed members of parliament. Akusela ama-members of parliament ayiwo afunwe ngabantu. So kulama-members of parliament afunwa yizanu lo mnangagwa. Iparliament ayisese yindlu lapho kulungiswa khona umthetho ngabamele uZulu. So kuyindlu yokulungisa umthetho ngabamele umnangagwa. Now ungakhangela lakho singangena la kujudiciary uzananzelela ukuthi izehlakalo zonke lezi ezenzakeleyo zilulazile ijudiciary. Ukhangela ukuthi khona asiqaleni ngathi singakakhulumi even i-recall yakhona yona leyo recall indlela incwadi ezamukelwa ngazo ephaliyamende kanye laku-Ministry of Local Government kusobala ukuthi kule nto eyayivele ihleliwe kwaba lokuvumelana okulezano phakathi kusobala ukuthi uChabango kasilutho ku-CCC and akula muntu ongakwaziyo lokho. But ukuthi uthole amakhothi ethi ayamlalela, uthi uthole ospeaker nabopresidenti besinethi besithi bayamlalela, kutshengisela ukuthi le yinto eyahlala phansi yahlelwa ngoba asonto esemthethweni.
Kodwa ibandla lezanupiefu kodwa liyakufika lokho babaswana izanuhayi
izanupief zana ngukuthi Dube uChabango khathesi ukupayroll uyaholiswa uhola 10,000 ngenyanga
kulo bufakazi kunapho.
Hayi, kayi-payslip vele sayithola but bonke abasebenza naye baza kutshela ukuthi uyahola kathesi uChabango ukupay njalo uyathola la ma-allowances abafikwele everything. UChabango uthengelwe imota emhlophe ifortuna lokho kulobufakazi khona iyahamba ngayo kathesi akanacapacity yokuthi athenge ifortuna uChabango. UChabango akanacapacity yokubhadala amagqwetha. Yikho igqwetha likamnankagwa kusiba yilo eliyamela into esobala leyi I think profit.
So manje ilizwe liyangaphi nxa kunje?
Ilizwe lapho eliyakhona kathesi ngibona ngani selisiya lapho okuyayenza khona ukuthi abantu bemelane layo ezanupief ngoba iproblem esikhona yokuthi phakathina kwama-communities wonke akusela kuthokoza abantu kabasela kuqinisa ukuthi po iphilo impilo iyangaphi. Now alingeke laba lilizwe lokuthi ama-passport office every day uhlala kugcwele because abantu bafuna ukubaleka elizweni lawo. Akula lizwe elinjalo, akula lizwe elake lama ngaleyo ndlela. So ke ngokubona kwami-ke lapho sokuyiwa khona sokusobala ukuthi ZANU-PF ayisakholelwa phakathina kwama-elections ukhetho kibo ngakuseseyinto abayihloniphayo ngoba umuntu angahambe evoti ivoti yakhe kusasa bona bezanu bayakwanisa ukuthi bayidisqualify bakwanisa ukuthi bethi oright sesirikhona umuntu wena lo wamvotelayo njalo ngasamvumeli ukuthi angene kanti ayisiwo makhothi afanayo esathi thina sihambe emakhothi before 23 August siya kuthi kumiswe ama-double candidates ayefakwe nguChabango koBulawayo kwakubona kwabanjani ukuthi kwahanjwa kwanjalo kuma-elections lama-double candidates kathesi sokuthiwa kusavunyelwa ama-double candidates wasebefuna ukunika uChabango ibandla labunjwa ngabanye.